lejona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 2 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amahlanu amanela nhlanu 145, kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha elantathu 63.
Yeah, ekuseni siyemsebenzini beku-calm, everything was okay. But then ngathe siemini kuthiwa sebeqalisile ukuprotest, but then everyone should be home by 2. So sesiyendlini, we are just expecting anything.
Amapholisa athi abantu abafe ngemva kokudutshulwa ngamasotsha eHarare bayisithupha hatshi abathathu kuphela. Izitolo bezivaliwe lamhlanje eHarare, abantu bephindiselwa emakhaya ngamasotsha. Abenhlanganiso ezizebona ukhetho luqhutshwa labalwela amalungelo oluntu basola ukubulawa kwabantu libutho izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amane lanhlanu 145, kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha lantathu 63. Ibandla leNPF lithole esisodwa, kwathi esinye saya kulunga elizimeleyo uMnumzana Themba Mliswa. IZimbabwe Electoral Commission ithi impumela yokudinga umongameli welizwe iza kwethulwa kuqala ngehola lechumi ntambama 10 o'clock. Abantu abadutshulwe ngamasotsha abafe kutshengiseleni kwabasekeli be-MDC Alliance eHarare izolo bayisithupha. Amapholisa ebetshele intatheli zindaba izolo ukuthi kufe abantu abathathu kuphela. Kodwa isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi bayisithupha abafileyo. Wengeze wathi kulimale abalichumi lane, njalo kwabotshwa abasolwa abangamachumi amabili lasithupha abanakanelwa ukuthi baphatheke kudlakela lwayizolo lapho okutshiswe khona izimota ezithile ezigoqela ezebandla leZANU-PF. Unkosikazi Charity Charamba uthe njalo balokhu bedinga uMnumzana Tendai Biti owe-MDC Alliance phezu kodlakela lwayizolo. Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye abalimeleyo esibhedlela seParire Nyatwa emini namhlanje, njalo uhlangane lemuli zabanye abafileyo. Ukubulawa kwabantu mahlayana ngamasotsha lokhu kusolwe kakhulu ngabantu abanengi okugoqela abamazwe atshiyeneyo abalisa eleMelika, eleBhilithane labomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana.
Ukufa komuntu oyedwa vele yifa eningi. Akumelanga size sifike enanini lezidumbu ukuthi izidumbu zingaka ukuthi size sisole indaba yokubulawa abantu. Sizibuze siziphendule ukuthi baselani bona abantu. Befela nje ukuthi njengamalungelo eZimbabwe bebefuna ukuthi babekwazi imiphumela, njalo imiphumela yokhetho leyo babeyazi ngeqiniso ngendlela eyiyo esemthethweni. Ukuthi ibutho beselingenelane ezitaladeni libulala abantu, nokuthi abantu bebefuqelwani baze bafike ukuthini bangene ezitaladeni ngokhetho lwabo. Sizibuza siziphendule ukuthi nguhulumende onjani njalo ojongeni owenza ukuthi indaba size siphethe sesilapha.
Ngokubona kwakho yikuphela kokuchitheka kwegazi lokho kumbe khona sisazokubona okune?
kumele amaZimbabwe azilungiselele ukuthi kuningi okukhulu kulalokho okuzayo ngoba abantu laba abakwazi ukucabanga, abakwazi ukukhulumisana labanye, bakhula vele bafundiswa ukubulala. Usiko lwabo lwepolitiki, usiko lwabo lombusazwe ngolokubulala, abalampikiswano kusukisele emuva ngesikhathi sempi yenkululeko kubo Morogoro labomgagawo laseZambia bebulalana bona bodwa kuze kuze kufo Tonko Gara, kuze kuze kufo Solomon Juru nabanye singeke sibaqambe kathesi. Abazi ukubulala njalo ulimi lwabo lokusebenza lendlela yokusebenza yokubulala bonaba abayibo abaphethe izintambo kathesi, okwenjengokuthi nje usapho lwaseZimbabwe kalizilungiselele ukuthi ngumbuso wokubulalana, ngumbuso wokuhlukumezana, ngumbuso wodlame.
Umongameli Mnangagwa uthi usola umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe ku-MDC Alliance ngodlakela lwayizolo langokufa kwabantu laba. Uthini ngalokho?
Uchamisakala amapholisa, uchamisakala abo abantu abaphethe izikhali. Njalo kumele qale kutheni usapho lwaseZimbabwe ukuze lungene ezitaladeni lutshengisele izek yehluleke ukuphatha ukhetho ngendlela eku-constitution yaseZimbabwe ekumthetho, isisekelo somthetho welizwe. Pho uChamisa ungena kuphi kuzo zonke lezo izilinganiso?
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ye ekwele South Africa. Kunjalo nje bekuthule kuthe cwaka edolobheni leHarare lamhlanje, izitolo zivaliwe njalo amapholisa ephindisela izakhamizi emakhaya. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Bekungasetshenzwa njengensukwini eHarare namhlanje lapho amalunga ebutho abegcwele ndawana yonke bephendukisa abantu bethi kababuyele emakhaya. Iningi lethuswe ngokuvuka libona ibutho ligcwele ndawana yonke edolobho namhlanje. Omunye wabo bekungosakhulayo uPhanakosi Mthungwe.
Isituation eseHarare lapha mina ngisayizwisisa. Izulu lentembo yobusuku ngagijinisa ngamasotha ngisagada umtshova. So manje nisakwazi ukuthi amasosha yona njena mele protect kuthina sengoyiyo asigijimisayo. Ilizwe leli asikwazi ukuthi liyaphetha ngani. Namuhla ngithi ngiyangena etown ngibona kugcwele amatanka amasosha, asakwazi sekho safe phela, senzeni?
Umnumzana Eric Nkomo ohlala esitunguza uthi ngenelisa ngawuya emsebenzini ngemva kokubuyiselwa ngekhaya ngabebutho.
Akube nzima ngoba thina abanye besifuna ukuya emsebenzini kodwa sesihlele ukusebenza ngenxa yokuthi amasosha adimile edolobheni. Kodwa ke siyathemba ukuthi kusasa ngcono ngabe vuka kungcono senelisa ukuthi siqhubekele phambili ngokusebenza.
Umnumzana Thamsanqa Luphahla ohlaziya ngenhlala kahle kaZulu uthi udlakela lwayizolo aluvezi kuhle iZimbabwe njengelizwe elokuthula.
Into eyenziwe yigovernment yethu yinto ekade ngekho necessary kakhulu, and namhlethe khona abantu bebexotshwa uginyiswa abantu izolo sibona abantu bedutyulwa libutho. So vele ubusethu khona nxawangenwa vele ubona amasosha eseyimayima uhlu vele wesabe uhambele katshana ngoba ungakwazi ukuthi khona kungenzakalani. But asinto ekade siyikhangelele, sikwazi ukuthi iZimbabwe ili lizwe nje lokuthula, kodwa lokho sokusenzakala ukusitshayisa ngovalo njalo kusenza singakhululeki kangako.
Unkosazana Chena Encube esakamuzi seHarare uthi ungene kuhle edolobheni ekuseni kodwa uzimisele ukuthi loba yini engenzakala abuyele ngekhaya.
Ya ekuseni siyemsebenzini bekukhawum, everything was okay, but then kathesi emini kuthiwa sebeqalisile ukuprotest but then everyone should be home by 2. So sesiyendlini, we are just expecting anything.
Abebutho baqale ukungena edolobheni emveni kokutshengisela kwabacazengelwa ukuba ngabalandeli bomanyano webandla ophikisayo owe-MDC Alliance. Abantu abaningi balinde impumela yokhetho lukamongameli ngamehlo abomvu, kodwa iningi lithi ikhomishini ebona ngezokhetho ezekhi ingabe isicila ngokuphuza ukwethula limpumela osokusenza ikusasa yelizwe ingaqondakali. Kusenjalo ibandla leZANU-PF yilo eselithole amalunga edayela ephalamende amaningi ukwedlula amanye amabandla. Leli bandla lithole izikhundla ezilikhulu lamashumi amane lane 144, lilandela ngumanyano we-MDC Alliance othole amashumi ayisithupha lane 64, kuthi ele-NPF linqobe eKwekwe Central kwasekusithi ilunga elizimeleyo ephalamende uThemba Mliswa wanqoba enothoni. Izekhi izakwazisa impumela yokhetho lokudinga umongameli namhlanje ntambama. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Kunjalo nje kwabulawayo khona amapholisa ebenyakazela ndawana yonke kulandela ukuqhamuka kodlakela izolo emahofisini ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi amapholisa la abuyela ezinkambeni zawo lanxa nje bekulokhu kulokuvothelana kuleli dolobho. Kubika intathelizindaba yethu uChris Gande.
Iziphathamandla zebandla le-MDCT zilandule ukuthi amalunga aleli bandla kobulawayo ayenze ubudlwangudlwangu. Zathi zona besizijabulela nje kuphela lanxa iStudio 7 ibone amatshe kade esetshenziswa ukuvimba imigwaqo. Lokhu kubangele ukuthi amapholisa axotshanise amalunga la angene emahofisini abo ababhaxabule kabuhlungu abanye bakhona kuthiwa babotshiwe. Umsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla unkosazana Helen Mpofu uthi amalunga befuna nje ukujabulela impumela yokhetho etshengise ukubana umanyano we-MDC Alliance unqobe kuzo zonke izihlalo zikamanisipala wakobulawayo waphinda wanqoba phose zonke ezedale lephalamende ezesigaba sebulawayo.
Ama-youth abuyile lapha emhlizini befuna ukuzigidela ukucelebrate ukuthi kawuusimile. So bathe becelebrate khona fana begida bephakathini. Babone sokubuya i-riot levela e-Fairbridge. Siqalisa ukujumpa ama-jumpaho. Isichaya abantu. Ngathi iyachaya abantu nababantu phakathi. Abanye babalela. So bathi akula muntu ocelebrateayo la. Abantu abasuke behambe.
Unkosazana Magodo Ngamahlangu wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza uthi bekungamelanga kube lobudlwangudlwangu obenzakeleyo ngoba ukhetho luqutshwe ngemfanele.
Baphosta kakhulukazi ngoba nxa besimpumela kayihambanga kahle kathe amaresults esilawo ngaba National Assembly aka president asikabilawo. So bona bayasebesole yaphi. Kodwa singananzela vele inkulumo zika Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance. Amagama akhuphayo ukuthi khona umara lakhe awugcina ukuthi khona awasoze bamukele enye impumela yokhetho engayibiyi ukuthi ubona yibabawinileyo. Khomphana kwamele sihlukunanzele ukuthi kuyasolisa ukuthi ngeke nxa usancindisa uyakwazi ngizadliwa kumezaphumelela.
Omunye oncintise kukhetho kodwa wanqotshwa umnumzana Joshua Mhambi uthi impumela yokhetho itshengisa izifiso zikaZulu.
Well, ngapha kobulawayo mbona ngani kuqhutshwe kuhle. Abantu bakhulumile abafuna ukukutsho ngokuvotela i-MDC Alliance okusobala. Erare kulo hlupho kuyaxatshwana, kuyaxokozela. Ngimadolo nzima ukutsho ukuthi bakhala ngokuyikho yini kumbe ngokungayisikho. Kodwa engunanzeleleyo ukuthi indlela izano evotelwe ngayo kukhanya abantu bayafuna ukuthi ibabuse okweminyaka engu-5 elandelayo.
Lanxa amapholisa abegcwele indawo yonke abantu bathi abengabahlukuluzi kodwa ezenzela umsebenzi ngokuthula. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguChris Gande.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga. iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz, la ku 17820 kHz. Gongozelani ku Studio 7 insuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Abenhlanganiso ezizeqapha ukhetho lweZimbabwe kanye labalwela amalungelo oluntu sebethule kakhulu ukubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ekutshengiseleni kwabasekeli be-MDC Alliance eHarare izolo besithi iZimbabwe Electoral Commission iqilibezele kukhetho. Kubiga uMavis Gama.
Okhokhela iqula labazoqapha ukhetho phansi kwenhlanganiso ye-Commonwealth owake waba ngumongameli wawele Ghana umnumzana John Dramani Mahama uthi okwenzakale eHarare kuyadanisa. Inhlanganiso ezikumanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum labo basole kakhulu ukwenza kwabakubutho. Umgcinisihlalo wamalunga ebhodi yalumanyano engumkhokheli weZimbabwe Peace Project unkosikazi Justina Mukoko uthi bekungamelanga aphume amasotsha ngoba amapholisa ebesanelisa ukuqhuba umsebenzi.
Lokhu okwenzakale izolo akuhambelani lemthetho yesizwe ngoba abantu bavunyelwa ukuthi batshengisele kodwa betshengisela ngokuthula. Bekungafanelanga ukuthi kulethwe amasotsha emgwaqweni. Besibona ingane amapholisa ebesenelisa ukuthi ehlise udlakela obelukhona emgwaqweni kuhambelana lalokho akade bekhuluma ngakho. Kodwa esikubone kusenziwa ngamasotsha efika emgwaqweni kulusizi kakhulu. Sikhangelela ukuthi abenze lokho kufanele bajeziswe balethwe kuxwayisise ukuthi kuyini okwenzakalayo ukwenzela ukuthi abenze lokhu bajeziswe ngendlela efanele.
Okugcizelelwe ngelinye njalo ilunga lebhodi le-NGO Forum elisebenzisana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela.
Nxa sikhangele indaba yamasotsha esiwabona izolo emastradeni eHarare ngilosizi kakhulu ngoba sabona abantu begijinyiswa, abanye betshaywa, abanye bacina besifa ezandleni zamasotsha. Singakhangela i-constitution yethu yeZimbabwe ku-section 212 kusobala ukuthi umlando wamasotsha yikulondoloza lokugcina iZimbabwe lokugcina abantu beZimbabwe.
Kusenjalo abasakhulayo bezanu PF basekela ukulethwa kwabebutho ezitaladeni ukuyabhula umlilo wabakade betshengisela besebenzisa ama-petrol bombs ukutshisa izimota zabantu nokubangela umonakalo emahofisini awezanu PF. Laloba abasakhulayo laba becala abe-MDC Alliance ngokwenzakaleyo bathi kabayikuphindisela. Umnumzana Felix Mpofu uqondisa inhlelo zezanu PF kuhlangothi labasakhulayo. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association labo bacala inkokheli ye-MDC Alliance umlando wokubangela imfa yabalahlekelwe imiphefumulo kusehlakalo sayizolo. Kodwa umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uyalandula umlando wokutshotshozela loludlakela. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesikhathi eyekhalela abalahlekelwe izihlobo zabo kulesi sehlakalo esibhedlela se-Parinyathwa Group of Hospitals kanye lokuyabona abalimeleyo.
You must look at the situation. You have an armed civilian who is attacked by live ammunition. Is that normal? Even in Banana Republic, is that normal?
Kumele kukhangelwe ukuba besinjani. Uthola ongahlomanga ehlaselwa lisotsha elihlomileyo. Kulungile nakho nokho. Abantu bathi uZulu besenza udlakela kodwa iqiniso yikuba lanxa abantu betshisa izakhiwo ngasikho isizathu sokubahlasela ngemibhobho ikuphosisa lokho.
Okugcizelelwe yisikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Abantu bezimbabwe basoziwula bayakwazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa akala masotsha awathumele ebantwini le mbhobho ukuthi bazodubula abantu. Othumela amasotsha ebantwini nguPresident u-Emmerson Mnangagwa, nguyo lo mlando wokudubula abantu. Kanti wakubona ngapho ukuthi kuyathiwa khona umuntu obuleweyo nguyo olecala wephansi, kwavela ngakhonokho. Angazi ukuthi yibuhlanya obungakanani, kuyethusa lokho. Esesimelele ukuthi balethe ama-results.
UChamisa uthethe leli thuba ukulandula ukuba kule nkulumo azenza lo mongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi kwezombusazwe zesabela ukuthi ukulwisana kwabesabelo sePuntland kwele Somalia labe lizwe elahlubuka kulelo eleSomaliland kungahle kunike ithuba amalwecatsha esiMoslem edlulisa amalawulo ukungenela kulingxabano. Izabelo zeMathebeleland zaziwa kakhulu ngokuzonda ibandla leZANU-PF ngemisebenzi yaleli bandla kusukela kumbhuqazwe weGugurahundi kusiya kudaba lokusilela kwentuthuko. Kodwa isimanga ikuthi uZulu weMathebeleland North kanye laseMathebeleland South uhlamukele ibandla leMDC kukhetho luka-2013 wavotela ibandla leZANU-PF phose kuzo zonke izigaba. Lokhu sokwenzakele njalo kukhetho lwalonyaka. Umbuzo omkhulu ngothi nxa abantu beMathebeleland beyizonda iZANU-PF kungani beyivotela kangaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonqotshe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central edalele ePhalamende umnumzana Thande Kuzintimkandla lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga. Umkandla usungula lingxoxo.
Indaba emaNdebeleni lomtshado wayo leZANU-PF ingathi iyaxaka. Kodwa nxa ngithi ngiyahlolisisa ngelihlo lami ngibona abantu bakithi ngapha emaNdebeleni ubuyanga lokuswela sokwabaphendula izigqili zalo ophethe kuyisikhunyana okuncinyana. Mbone ngathi abantu sebazitshela ukuthi nxa bengatholanga okuyisikhunyana lokho komumbu mbokwani bazakufa ngendlala. Babe sebesithi okungathi kufa kuyini indlala idlisa amanyala. Ngobana bayatshelwa ukuthi nxa lingasivotelanga thina lanxa bengabathanga ngogodo bengabathethisanga bayakhutshwa enhlelweni zamabele lenhlelweni zenhlanyelo khathesi bekuphiwa inkomo. Ngibone ngathi ngenxa yokuthi iZANU-PF iyenelisa ukuthi banike khonoko okuncane ebapha khona abantu bakithi bacina bezidela bezilahla amathambo lanxa besazi ukuthi iZANU-PF yenza ububi obuningi kakhulu. Kabasakhangeli ngelihlo lesigaba yilowo lalowo muzi usukhangela ukuthi bazaphiwa i-50 kg ingabi buya kanye inyanga ezintathu beziyisithupha babe sebesithi hayi kungcono siza kufa sike sancinda ezanwini. Ngitho ngiyo umbono wami engiwubonayo lowo ukuthi lanxa bengayithandi abanye babo kodwa indlala idlisa amanyala.
Dokotela Mhlanga uyakhuluma lapha ubaba uMkandla. Siyakwazi kule ndaba eGugurahundi bayakhala kakhulu abantu beMandebeleni ngaleso sehlakalo. Kodwa kusukela ngomnyaka ka-2013 kuze kube lamhlanje sebephindile njalo abantu beMathebeleland South labeMathebeleland North bayivotele iZANU-PF. Kungani ngokubona kwakho?
Ayisikho ukuthi abantu beMathebeleland iZANU bayayithanda lokuthi bazimisele ukuthatha layo. Kungenxa yezinto eziningi esezenzakele, ngicela ukuthi ngizibalise. Sokuqala, njengoba ubaba uMkandla ekubikile nje kwabasobala, into le esingathi phecelezi ngesilungu yi-poverty. Ungancindezela abantu isikhathi eside, ngithole kuphila khona ngikwakho, ubafikise ukuthi bangayenzasethane sekugrawundi ukuthi babonbeze babone ukuthi akula lutho abangalenza kungekho wena. Bafika bagcina sebe ku-situation esingathi ngesilungu yi-poverty of the mind. Abantu laba sebekusitwesini ezengaleyi nxa usubalanda ubanikeza ngisho umgani wenhlanyelo ubanikeze lokuzimbuzo okubili okuthathu kumbe inkomo ezimbili ezintathu ukuthi a nanzi inkomo zamafiso sengani lilimise. Abantu labana bagcina sebekubona ngazani wena unguJesu owesizulu uMesaya. Yiyo indaba yokuqala yiprovert abantu bakithi bakusimo sonesi. Esibili, iMatabeleland isi-affectwe kakhulu ngama-mic esingathi ngesilungu ngama-migratory patterns. Abantwana bezanu abayibo abantwana bezanu from Mashonaland iningi labo sebengene baze bayafika emsamu eMatabeleland.
Baba uMkandla siqibe ngamafithane ukunqoba kwezanu PF lokho kutshoni ikukusasa elizwe leZimbabwe.
Mina ngombono wami ngibona ngathi ingoma iyona leyo elokhu iphinda khonapho njengoba okamhlanga laye ibeka kahle ukuthi sivele nje abantu bakithi sebavalelwa ekhoneni. Kuswelakala angazi ukuthi ntukuntubani engaba khona ukuthi baphume. Kanti izanu emini ebusuku lanini igqiba abantu baye ezabelweni zakithi. Abantu bakithi babe sebebone ngathi laba bantu babuye ngendlela yokuzoncedisana labo ngoba bona babuya belezinto zabo. Uyatsho hamba uye eWest Nicholson wehle ungaza kuthi ukuthi usegwanda usiyafika kubodwala. Ungaza kuthi ukuthi yigwanda u-28 district. Kuyafana nje lokuthi ngeyi-district engxenye ye-Midlands eMashonaland. Ngakho abantu bakithi sebangena emseleni wona lowo basebenzela laba bantu ngoba labana abantu babuya belezimali zabo babaholise itshintshi ngathi itshintshi ingcono abesesithi futhi xa usafuna umsebenzi bhotela izanu kuzathola okuyitshintshi lokube ngutheketa uthole lokuyimputshana lokhu. Ngibona ngathi uhlupho luyaqhubeka lusiya phambili. Angazi ngokuthi kuyaze ukuthi ngesabela ukuthi kwelinye ilanga intanga entsha yiyo mhlawumbe ezakhulula umkhono lo emaNdebeleni besuka lapha abasuka khona besebesithi kwanele asizakufuni lokho.
Kuyiphethe ngamafitshane Dokotela Mhlanga.
Njengoba nesisho babuMkandla imfumba isentanga kule intanga encane ngelinye ilanga kuzovuka khona uthuthuvo oluzathi sokwanele asisekho isikhathi sokuthi sibesilokhe singabantu esiselelwa intshintshi yabantu beMashonaland asisayifuni. Liyeza ilanga elinjalo, ilanga elinjalo ilanga eliyithutha lizoba khona.
Udokotela Brilliant Mhlanga incwethi kwezombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla onqotshwe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central ePhalamende. Kulesizalwane seZimbabwe esidutshulwe safa kwele South Africa lamhlanje kuseni ngesikhathi ikhombi abehamba ngayo isuka eJohannesburg isiya eZimbabwe ibanjwe inkunzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokutsho kombiko wethule esikhulumeli samapholisa eLimpompo uKenel Mwache Ngwape, odutshulwelo ubesekhombini ebithwele abantu abangamachumi amabili lambili ilubhekise eZimbabwe emadabuka kusa. Bathe befika eKrugersdorp Toll Plaza kwaba labantu abacela ukuchitha amanzi. Besenza lokho kuqhamuka izigange ezine zihlomile zaqala ukubathathela omakhalekhukhwini imali lokunye abebekuthwele. Ngaleso sikhathi kubikwa lo dutshuliweyo ezame ukuthathela isinye isigebenga lesi uvolovolo lwaso watshaywa luhlamvu wahle wafa qede lapho izigebenga lezi zabaleka. Amapholisa acela lolwazi ngalezi zigebenga ukuthi athintane lo Captain Richard Boshomane ku 079 89 45 501 kumbe bebike enkambeni yamapholisa eseduze. Lesihlakalo sesengeze kwesaba kuzalwane zeZimbabwe zona ezithi kukhanya kuyanda ukubanjwa kwenkunzi kwezimota ikakhulu amabhasi athwala abantu phakathi kweJohannesburg leZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thubehle Banda uthi bakhathazeke kakhulu ikakhulu ngoba ziyanda lezehlakalo zokubanjwa inkunzi kwamabhasi lamakhombi athwala abantu.
Kusobala ukuthi umuntu uma kuyikuthi ufuna imali, fast money kumbe ufuna something nje, uma engangena emabhasini uyakwazi ukuthi uzayithola imali kumbe uzakuthola ukudla kumbe uzokuthola ini. So kumele ukuthi abantu befunde uku-investa in security. Njalo bebe-strict endabeni zamaphepha ukuthi ongena ebhasini ngubani.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe obuya abe ngumculi uPretty Ndlovu.
Ngibona ngathi ukubanjwa kwamabhasi, abantu abasebenza emabhasini vele yibo abalesandla ekubanjweni kwabantu. Ngoba angeke uthi ibhasi isuka lapha ithi siyafika maybe kwenye indawo uzothiwa khona abantu abagibelayo kumele bayehle besiyachitha amanzi. Kutholakala ukuthi khonapho lapho abachithela khona amanzi sokulezigebengu sokubanjwa abantu.
Umnumzana Promise Banda uthi yinye kuphela into engaqeda ubusela obubhahileyo kuzalwane zeZimbabwe.
So into okumele iyenzeke ukuthi ekhaya eZimbabwe akuzanywe by all means ukuthi ilizwe lilungiswe ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi ngoba sesibaningi kakhulu lapha ipopulation esilapha eGoli yikho kwenza ukuthi abantu bebambe inkunzi njalo ngeke bekume ezilonge.
Siyabonga olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.